Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezijiyeneyo zithi amabele asetshile njalo lezifuyo kaziselamadlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo nguhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni seNduna uMathupula eJolotsho uthi babhekane lendlala enkulu.
Angapha kunzima, semasimini vele akula izinto umuntu mboza aphuma lebhaketi. Litsho litsho lizini konke lezifuyo endapha kunzima, sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona, ngoba lapha elizweni lakithi leli sibe kunzima. Silapha makhanke lehulumende yethu vele alayo, vele ayilandaba nabantu, yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela. Ukuthi ikwazi ukuthi mina yini engivusayo engikhangele izimpade yami, kodwa hhayi ithi konke le mali ukuthi uthole nje imali ukuthi ngingathenga impuphu. Impuphu la isidura, 50 kg, oma 500, 600, yonke iyaya vele kunzima. Nokuthi sizayenze njani vele asikwazi. Lani ngalo mndeni yakhwanisa ukuthi lani lisincedise khonapho nxa singathola abantu abasincedisayo shoa lincede elizweni lakithi leli. Akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akeshiyele ekhaya engayenzi lutho, lokuthi uthole nje ongama-peace job. Vele akula peace job ongayithola. Ungayithola kubani peace job, ngoba wonke abantu sebesebenzela impuphu. Kugcine sokuthi ayiyeba abantwana besindebeleni abafundi, kade hhayi sitshaywa isimo selizwe lakithi. Yilo into esitshayayo. Asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilule lizwe. Ngoyakhala phezulu lapho elizanje liye kuna khona silime next year. Indlala isitshaya kusukusela kathesi. Asikwazi vele lokuthi sizaphila njani, sizayenza njani. Okwethu kuthiwa sesikhangele dawe uNkulunkulu kuphela ngeyokwazi, ngesesikhangele kuye kuphela.
Selike layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina?
Angaze ngubone lokhu, sikuzela kwabokhokho le, kodwa kimi mina hayi angaze ngubone lokhu. Okuthi kuyaswelakala izwi lokuthi umuntu ethole nje iphakede ngitsho ngitsho emasimini, angaze ngubone. Ijini vele i-5 litre, 5 litre kona vele uke wathi kungena msuku umuntu uke wathi ngidla ihlobo, vele akula hlobo okuthi umuntu uke wadla ihlobo ngitsho ngitsho. Sikwazi ukuthi vele khonapho angele mbele nje mpongo ukuhlala vele angikwazi ukuthi ngayenzanjani. Langa ngiyatshisa kunzima nokutshani kodwa kunjalo kungani kumililisiwe ziyadobhadobha sokutshile vele akusena. Ukuthi kusakuthi ogadi okavele lezisiwe ziyabe sezithukwa vele ziyabe sezithukwa ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla okwezifuyo konke akula ukuthi nana vele singaba mbaphi sithiye na.
Cela ke kuhulumende size ukuthi isicelo sakho sithini.
Uhulumende sivila ingenele sivile incedise sivile kuyaye ukuthi nje eminyakeni sayo siphezu kwehlobo. Manje kwalo nyaka kwalo nyaka kunzima, kunzima sivili vele asikwazi ukuthi sisayenza njani. Kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele lekhaya kakusazwanani. Ngoba kusela lothanda omuntu kathi ngamteza ngoba abantwana bakhangele kwabo, ubaba uhlezi naye ekhaya kayenzi lutho ukuthi kuyisho kuzahamba, akula lutho olungahamba.
Kuyakhala njalo umnumzana Taimo Mpovu ohlala eBulilima East
esigabeni sako sinyama lapha. Indlala esibhekene la inzima kakhulu ngenxa yokunganikwa ezulu. Abantu abaningi abazange balime babadube, abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga. Anye ke sithi lake lana kumbe njani, alinanga izulu. Emadamu kakulalutho, awulamanzi angenayo, le mfula ayizange igeleze edube. Okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu ngenxa yokuthi abantu kusenesi sigaba kumbe kwenale ndawo abantu ngobuningi bebe-rely kuthini badla ukudla okuphuma emasimini. So pho-ke lo nyaka kakulalutho olutholakeleyo luphuma emasimini, okungangokuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu. Nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezinye izindawo, izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya. Abantwana kwana baye ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga, ayijike engadlanga. Kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki. Lokuhamba kambonti kungakwanisa ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo. Esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule, utshani bahluka baphula baphelela khonapho phansi. Inyamazana ziyabuvuthuza nje kunjalo ubuncane sobuphelile. Lasemanzini amadamu kangenisa amanzi kakulalutho. Sikhuluma nje amanye amadamu aloku acina ukuba namanzi nalana amanzi ezulu la last of last year. so kwenzakalayo ukuthi kudaka lodwa amaye amadam vileka lamanzi totally total ngoba inyamazana sizazibona lazo zisifi inkomo ekunzima kakhulu abantu besikhalele ukuthi enxa emhlawumbe abanye bazancediswa ukuthengisa izifuyo phoke njengoba lazi izifuyo zakona sizabe zicakile zivulawa indlala njalo kunzima indlala lonyaka lethu
sibi isimo samabele elopane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya ngomunye wababhekane lendlala
besikhona sithi khona esenduthi lopane daluka wawudume ngethimba manje ngathi sikawusaka lapho wabantu abafika khona izigodo so lala bephume khona amatete okulima imibhida itrespeli ishayile kwavuthuzeka akula lutho nemasimi layo siwathembile kathe sikuthile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo bala bantwana basemazweni ukuthunyelela nje iremithi ukuba bangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhosi wonke ezabelweni ezithiyeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isehlakalo se-El Nino.